Ngiza kunika umzekeliso, ungakhangela i-passport yaseZimbabwe ku-page 46. IsiNdebele esibhalwe khonapha kayisiso sethu emaNdebeleni. So yizo izinto esifuna ukuzibuza ukuthi kambe sure i-passport libhuku ohamba ngalo umhlaba wonke jikelele, kodwa siyehluleka ukuhlonipha indimi zabanye, sihluleke lokuyabuza abantu abakhuluma ulimi lona lolu ukuthi basiphathise ukuthi sikhiphe esilungwini sikufake isiNdebele, sibhale isiNdebele sicacileyo. Lokhu esavulayo iParliamente, uMinister uMahadi kakazali ukufaka unyawo lwakhe eParliamente. So kuba nzima ukuthi uwubuze lowo mbuzo, ngoba uma uMinister angikhona engekho kawubuzeki. So mina bengi-constituency yami abantu bangazisa ukuthi hayi akuvunyelwa wakhona ubhale A K U V H U N Y E L W. Kayisiso siNdebele leso.
Yiziphi ezinye ezihluphayo ezivelele ebantwini elifuna ukuthi zihlafune?
Ezinye into ezihluphayo ludaba lolo okuthiwa ngama-sport fine. Uminister uMnangagwa uthi khona akumelanga kuchajwe ama-sport fine. Amapholisa bathi yinkani. Ujaji wathi yena ama-sport fines kawavunyelwa ukuthi abhadalise abantwana baseZimbabwe. So sokulokuxukuxana phakathi kukajaji, phakathi kwamapholisa, phakathi kwaminista. So sifuna acuzulule ukuthi okuyikho okuqondileyo yikuphi. Sisuke khonapho sikhangele udaba lomgwaqo, asiwo magoda asemgaqweni. So sifuna uminista uMpofu asitshele ukuthi anti imali yezinara ivele yona isebenzani. Abantu sikhuluma kwinjenje, abanye babulawa izimota zibaleka emagodini zitsha abantu bezihambela ngemgwaqo. Njalo why benganikuphe i-city council ukuthi izame ukulungisa lawa magodi? Singasuka khonapho sihambe endabeni yezikolo. Izikolo sikhuluma kwinjenje, amabhuku kawakho, abazali kabakwanisa ukuthi babhadale ama-school fees abantwana. Sisuke khonapho sihambe ezisebenzini, sisebenzi ezezisco still sezile iminyaka emibili zingaholi. Udubo lungaphi? And njalo solulungisa njani? Sihambe kwe-NRZ, isitimela kazisahambi, akulanto eyenzakalayo, izisebenzi kaziholi. Kuhamba njani? So zabe sifuna uminista ngikhona acazulule ukwenzela nxa sesiya kuZulu ngathi sihambe silelisi lo mbono esiwuphiwe mbani nguminista.